Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ziku 26 Mpalakazi 2022 ilanga leBoxing Day nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ilanga leKhisimusi elalonyaka belindikindiki ngenxa yokuvalwa kwamanzi lamandla kagetsi ngapha iningi lingasela msebenzi.
I don't agree with abantu abahamba beselebrate ngokuphuza utshwala. Uvele umuntu uyabe esiphuzela utshwala, but abesethatha ilanga leChristmas alenza azathi kutwana ilanga lokuselebrate. How do you celebrate uJesu Kristu odakiwe?
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni zithi lanxa indingeko zokuthi zithakazelele ilanga leKhisimusi bezikhona, udubo ukuthi leli langa emazweni liduma.
Kube lilanga nje elihle elibusisekileyo kakhulu. Kodwa lapha eMelika ilanga leKhisimusi liba too commercialized.
Kambe ukuqhubeka esikhundleni okuza kwenziwa ngumongameli Cyril Ramaphosa kungaba kusithoni kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe?
Nxa ungakukhangela umphakathi uyaphikisana ukuthi uRamaphosa mhlawumbe wenza icala kumbe kenzanga icala, kumbe inkantolo zombamba emsula kumbe zimbamba emsula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Elalonyaka belindikindiki ngenxa yokuvalwa kwamanzi lamandla kagetsi ngapha iningi lingasela msebenzi. Lona leli langa selithathwa njengelanga lokujabula nje kuphela kungela kukhumbula uNkulunkulu lendodana yakhe uJesu Kristu. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ungezwa sokukhala lezingoma emsakazweni lasezitolo ezithengisa kutshiyeneyo, uhle wazi ukuthi iKhisimusi isifikile. Iningi lamaKristu baluqakathekisa kakhulu lolu suku lweKhisimusi ngoba besithi lusuku lokuzalwa komsindisi uJesu Kristu. Umfundisi webandla lamaZayoni uBishop Louis Guduza uthi indlela eqodwe yokunanza leli langa ikungena emthandazweni abantu bekhonza bebonga isipho esinguJesu osindisayo.
I don't agree with abantu abahamba beselebrate ngokuphuza utshwala. Uvele umuntu uyabe esiphuzela utshwala, but abesethatha ilanga leChristmas alenza azathi kutwana ilanga lokuselebrate. How do you celebrate uJesu Kristu odakiwe?
Kodwa ke lolu suku alusathakazelelwa ngamaKristu kuphela, sekulikhefu elithakazelelwa umhlaba wonke jikelele. Kanti ke ingoma zokuzithokozisa lamanzi amponjwana yikho okuhamba phambili ngaleli langa. Ingcitshi kwezomdaba uMnumzana Sidumo Nyandeni uthi kuleqiniso ukuthi kuzwekazi le-Afrika ilanga leKhisimusi langena njengesiko lesiKristu. Kodwa ke okhokho iningi labo abangekho esiKristwini badinga indlela zokulithakazelela leli langa.
Eminyakeni lapha nabo obukhulu bethu sebemukele ukuthi sokunoKhisimusi, bebesenza amadili bekutshwala kuhlatshwa inkomo kujatshulwe wenziwe yonke kuculwe yonke leyo nto kuculwe ingoma zesintu.
Kodwa kakhona amanye amaKristu angalinanziyo leli langa. Umvangelo zibiza njengombhalo weBhayibheli uMduduzi Mgutshini uthi abukho ubufakazi bokuthi uJesu wazalwa aleli langa. Ngokutsho kwembali yaleli langa etholakala engwalweni eziningi kugoqela logwalo lomthombo wolwazi iBritannica, umhlaka 25 Mpalakazi bekulilanga elithakazelelwa isizwe samaRoma endulo uJesu engakazalwa. Ngalesi sikhathi bebethakazelela ukubuya njalo kwelanga ngemva kobusika. Kathi ke lapho abebesenza khona amagigi kudliwa kunathwa lokuphanana izipho. Ngokutsho kwalo umthombo olwazi amaKristu aqale ukuthakazelela lelilanga njengelanga lokuzalwa kukaJesu ngenkuthazo yombusi wamaRoma uConstantine owenza lokhu emva kokuphenduka kwakhe esengumKristu. Umvangeli mgujini uthi ubufakazi obukhona yikuthi umhla ka 25 kwakulusuku lokuthakazelela ilanga okwakungesinye sezithixo zabesizwe samaRoma endulo.
Ukukhanyela kahle indaba le yekhisimusi abakholwayo labangakholwayo bayaluthokozela lolusuku kumbe ngithi bayalucelebrate usuku lwekhisimusi okuveza khona ukuthi indaba le isaseyimpica abadala ngoba kumele kube lomehluko umuntu okholwayo nomuntu ongakholwayo ukuthi ulwemukela njani lolusuku lwekhisimusi. Xa ungathatha iBhayibheli lakho ulivule usukusela kuGenesis usiya kusambulo ngeke uthole abantwana benkosi becelebrate lolusuku lwekhisimusi.
Inengelitho okuqakathekileyo ngalolu suku yikuthi amakholwa labangakholwayo ikhefu lekhisimusi selibaphe ithuba lokuphumula ukubona isihlobo labangane kanye lokuzijabulisa. Ministry 7 Johannesburg kwele South Africa ngiwuthuso Khumalo.
Kubeka isikhundleni okuza kwenziwa ngumongameli Cyril Ramaphosa kungakusichoni kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe. Enye inkokheli kahulumende wele South Africa egoqela unkosazana Dlamini Zuma labanye abanqotshwa kukhetho olusanda kudlula babesekela uhlelo lokuthi izizalwane zeZimbabwe ziphiwe ama permits. Sixoxele lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eyeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Thina kithi njengeZimbabwe Community in South Africa hayi kuyinto esizoyamukela ngoba ukukhetha ukukhethwana kwabantu base South Africa kuyintando kaZulu wase South Africa njengokubusa kwebandla lelo elibusayo nama delegate ngendlela abona ngayo umthungameli wabo ephethe ngayo. Kungakho thina sikwamukela njengoba nje kunjalo.
Manje ukukhethwa kuka Ramaphosa kuyatshengisa na ukubana amacala la awetheswayo awala sisindo na.
Into esiyake sinanzelele thina ngeSouth Africa ukuthi kuyehlukaniswa izigaba zomthetho ijudiciary, parliament ne executive ukuze kufike lapho ukuthi into ayidibaniswa. Political affairs and legal affairs ziyehlukaniswa. So njengoba iANC yona yakhetha ukuthi akunga adopta ireport ethi yena uRamaphosa mhlawumbe kungenzeka ukuthi wayese eqe imithetho kusho ukuthi khona yikho lokhu iANC ekukhethayo endiyakuzwisisa ukuthi umthelela wakho uchoni njengebandleli busayo ngoba ukubusa kule mithelela ehlukeneyo ngoba nakho futhi ukubusa akusho ukuthi izinqumo zokwenziwa nje kumele kukhangelwe izigaba eziningi zokubusa ukuthi kuchoni phambili.
Nxa ukhangele okwenzakalayo khona ngapho kwele South Africa ungathini nxa uqathanisa lokwenzakala eZimbabwe apwe emabandleni ikakhulu ibandla elibusayo kuyetshengisa yini ukuthi kulo mbuso okhululekileyo okantando kaZulu?
Khona kutshengisa khona ukuthi umbuso wentando kaZulu vele ukhona la South Africa ngoba nxa ungakukhangela umphakathi uyaphikisana ukuthi uRamaphosa mhlawumbe wenza icala umbekenza ngicalo umbe inkantolo zizombamba emsula umba zimbamba emsula umbe kusazophikiswa neParliament umba kuzokuphikiswa neParliament ngoba kuzosetshenziswa ipolitiki ngoba kuzosetshenziswa ipolitiki ngodaba lwakhe. Kuyacaca nje ukuthi into yakho nikhuwa iqhutshwa ngokuphikisana nje hayi ngezempi noma ukubulawa noma ukuboshwa kwabantu. Abantu bahambile bafika ku-conference bakhetha lokho abakukhethayo bavumelana ukuthi umuntu lo nguye abazomvuma ukuthi abe umsekeli wabo bamsekele abe ngumphathi wabo. So kuyatshengisa nje khona ukuthi iSouth Africa yona isebenzisa democracy ekubuseni ngoba noma bengazwani enkulumeni ethize noma bengazwani ngomuntu othize akukho kuba lodlame ngenxa yalokho kuba nje ukuthi into ekhona iphikiswana bahambe bayophikisana baqede baqhubeke ngokuphatha izwe labo.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eyeZimbabwe Community in South Africa. Ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e Voice of America at Washington DC. Yabo.
Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, siyabingelela ku Studio 7 linjani? Sakazi bethu abahle. Hayi siyabonga ukusithulela inews ezimnandi. Hayi akukho esikuphawulayo silifisela iChristmas enhle kona ngapha emazweni.
Ngithanda ukubingelela ngilapha kobulawayo, ngithanda ukubingelela abe Studio 7 onke labasakazi kuphela. Ngisithi ikhisimusi enhle kini lonke, ngathi lingaba lekhefu elihle. Siyabonga. Pela jenomani nga ntumela inbox in full color in full please nya ifuna le rumba kala nje amakani ndo like o ikwasa kwasa ayacha le rumba le manje cha in short bali sibali lobuwa lobuka bonku nolona bolunga
belio abantu dala ben valeli jela Joseph Studio 7 abantu kwancha kamana mu L2 le kumesigabenza senkayi hey athina sisemazweni lapha sivalekela izweni lakithi kunzima kunzima haya sicela isitungiseli lizwe bakithi bantu sicela isitungiseli lizwe njani yazi malaka inkomo ukhuluma ingathi akusho umuntu wawomthwakazi akusho umuntu wesintwini kungathi abantu even abanengi besona ngento enziwa ngukhulumende ukwadlululo olukhona olwenziwa abantu besintwini wena uzibona ingathi uright ngokuncoma lokho okwenziwa ngukhulumende kuzoliphelela kwelinye ilanga okungapheliyo kuyahlola lizohamba liyohlala nabo khonale empumalanga laba bantu laba abesishabini abantu bethu bafeyila ezikolo wona utuku right khona lokho emaboda kuqhashwe abantu benjiphumalanga wona utuku right khona lokho amafemu obulawayo avalwa ahanjwa khona lesozwele wona utuku right khona lokho imigwaqo iqeda abantu bakithi ayilungiswa kodwa lempumalanga iyalungiswa wona utuku right khona lokho iziphi izikole zakhiwe emadepeleland abangazitsho bathi bazakhile kodwa lempumalanga ziyakhiwa wona utuku right khona lokho abantwana bethu bafundisa isishona into abangayo
abangayaziyo ema clinic omama bethu babuzwa ngesishona into abangayaziyo bona ukuthi ku right khona lokho zinuka amakhwapa malakhe inkomo kuzokuphelela kwelinye ilanga
ngabe ninjani emsakazweni basakazi nabalandeli baka Studio 7 mina ke ngizothanda ukubonga kakhulu inhlelo elisidlalela zona ikakhulu lolu hlelo odlale ngeSunday uthandeko Zintimkandla esinikeza ilizwe elincane eliyakha kakhulu ekhuluma ngama birthday ukuthi wena since wazalwayo uletheni abantu bayajabula na ngokuthi waba ukhona emhlabeni eish ngamazi amancane kakhulu but amazi akhayo amazi akhuliswayo bengithanda ukulibonga Studio 7 ngalokho and ngithanda ukulifisela iChristmas enhle sengani nomnyaka lozayo 2023 ingaba muhle kakhulu kulela lizwe laseZimbabwe ngiyabonga kakhulu umsakazi
Seven kini longa mashabini kuti vinkomo longa nje longa ngiyelele isiphangizwe yakhala mina yakhala ngokuze ngisavale izimali kathi kwangizwa kuyilwele into yokuthi amazwali avale izimali kuyenzakala sengihamba ngazangaqedi imali ngisakwanisa ukuhamba ngenxa yokuthi imali isesouth africa ngiyafisa ukuzohlala phansi kodwa kuyangifuna ukuthi uyazi ukuthi ukudla komhlaba wakho kufuna imali ngicela siphangizwe kini longa mashabini ziprayike be ngabantu ngibona ukuthi okwazi kuyikwini yalwelani kuthi abantu bayadefend hayi kwa ukuthi sithi siyakhuluma imali yethu bese ukuthi siyakhuluma ngezombangazi asikhulume ngezombangazi sikhuluma ngezimali especially ezihole njengabanye abantu behola lokhu isicelo sabe sikhuluma kini sibangelizwe ngoba siyazi ubuso benyoka ewaqala inampunzi imaheba sorry imaheba wasuka lapho MTD so usigonga sikwazi ukuthi waqala hambo waqalele ekuzeni MTD usigonga sigonga siyamazi kodwa ubuso benyoka waqalele maheba yelo kuzini yemaheba sasuka lapha sala MTD so sonke siyacela kuke konke bantu bese ngikhuluma labafowethu laba abaneni baziyo umpisi uhayina acela uhayina liyi-second imali yami yasivalwa ku-2010 still manje ngiyasokola ngiyacela kini lonke hayina noBoman Boman waseplant uhayina ngazimbo wasekhesi nabanye labomaphosa ngiyacela kini lonke mahlaba zi-secondeni ukuze lami imali yami itholakale lami ngifuna ukuthi lami ngidlele abadwa bami selele njulwana selabantu ngiyabonga
yajabulisa lokho kwenziwa ngabantu beplant hayi siyabonga yajabulisa ngathi izindawo ngezindawo ngagcina ulimi lwazo lugcine ngoba nje ezimbabwe akusishona nesindebelo akusemashona namandebelo ahlala lapho siyaziqhenya ngabantu beplant siyaziqhenya nabasegwanda nabafuna ulimi lwabo lube sezikolweni lungatshabalali aluhlale lukhona siyaludinga siyaludinga ulimi lwezakhamizi bezigcinele indawo zabo siyabonga
Studio 7 salibonani ninjani hayi thina siyophila mpela akula ntembi baphila njani abanye bonke nje bonke hlobo zethu zonkonkomo okande bonke 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 nje bonke mablas bonke bathila njani hayi tina siyaphila ya siyaphila mpela hayi sicela izindaba zethu lezi elisipha zona sibili amangane mafoni lisifakele zona zimnandi awulensuka lisifakele man lisifakele zona ngicelani imbaleli yami yodwa yami kali libale sibili imokhumalo ibale bale mpela ingene ibantini ingene hayi benti ngembonise lapha uyawuza laba bantu naba nabe khuluma Mr. Chris nabe khuluma uzwa bethi hey mathebelele nje izindlela zeright kwathini kwathi hey banamanga laba bantu labezanu lapha abantu bezanu balamanga amazamanga mabo baphikisa into bayenze bakubulala bekugqibele ngifotsholo lethu labo bephikise bethi bena bakwazi laba bantu laba balunganga lapha balunganga kade singasikhuluma kanje sohamba ngumntu ngeroad ekuthiwa ngatopos road uthiwa kusesharja buhwa uzobone ukuthi umgwaqo unjani akula mgwaqo amatsha John Smith semilile ilitshe ngangakwazi ilitshe liyamile endleleni amilile ukumila kusela moto ezihambayo hamba amagodi kuthi abantu bakhona za ikuthi nje kuthi lathi abantu zirongo ukuthi singazwa impuphu kuphela yato yazigijima ngempuphu udla kuphela ukudla into ehluphayo ekela ngingakhulumi kakhulu ngoba into engifaka ulaka lo thank you ngiyabonga 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 ngomo ngiyabonga ihlobo zami ngiyabonga jonga thank you
Yabidlika siyahlupheka sicwele amazwi lamazwi ngendaba yabo abantu bezanuphila ukukhohlisa abantu kwabakwaziyo bengakhulumeki nizolikhuluma amanga intsha igcwele ekhaya kayisebenzi lutho kwakula misebenzi kambe indaba bengazweli abantwana bezimbabwe balungisa ilizwe babheke ukutshontsha izimali abantu bezanuphila babonakala ebulentini belutshanisa kabulawo kodwa kababotshwa uJob Skhala wabotshelwa into efana lebona abayiqhuqhuselayo kodwa kwamabotshwa ngoba amapholisa ngabezana ojaji ngabezana kambe kuzaze kube nini abantu bezimbabwe sihlezi sikhangele ukuthi zanuPF kayenze kahle asivumeni zanuPF isiphathe kuhle abantwana bafundile abantwana abanamisebenzi baqamele izetifiketi ngoba imisebenzi ingekho besuka ezweni lezimbabwe besiya kwamanye amazwe besiyahluphe kanjalo kwamanye amazwe abanye bayatshaywa abanye banjani kwamanye amazwe siya kubona kusenzakala ilizwe lakithi kalilamahloni umongameli wethu akabi namahloni wokuzwela abantwana bakhe begcwele ilizwe lonke behlupheka kangaka yena ngoba ezibona yena ezidlela kahle bengahlupheki benza abakufunayo ebantwini kodwa lizazilifike ilanga benza kanjalo uNebukadnezari kodwa babonakala sebehleli egangeni besidlala izinyamazana ngokuba isikhathi sasesifikile lisiyeza esabe isikhathi luyeza usuku lwabo ngoba kabasizweli ngoba abalandaba lathi kodwa bafuna ukuba sefuthi bavuna
Oh yeah.
Ingoma ye Big Naz sithi ke lala ngokuthula mampintsha yena ubhubhe ngomgqibelo. Kwezimelika sebehlala emazweni bathi lanxa indingeko zokudakazelela ilanga lekhisimusi ezifana lokudla lempahla entsha kutholakala lula, ilanga lekhisimusi emazweni liduma. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leNew York, umnumzana Busani Ntini, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umehluko ukhona kakhulu babakhande, ikakhulu singathi siyakhangelisisa indlela ikhisimusi yayiyo sisakhula sasengabafana. Kwakusiba lilanga lokuselebrate, lizavuka le-chai breakfast elamabhanzi lento yonke enhle, lihambe e-church liphenduke li-chai brunch, libhode imizi ngemizi yezihlobo lizikholise lunch. Kuzabuya i-lunch, then after lunch kuchayeze emgido lani lani lani, kube lilanga nje elihle elibusisekileyo kakhulu. Kodwa lapha eMelika ilanga lelekhisi most liba to commercialize, lilanga lokuthi abantu bafuna ukuthenga izinto ezithize. Abantu batshona belayinile ezitolo befuna ukuthenga izinto, akufanani lalokhena esasikwenza ekhaya. Kodwa ngiyananzelela njalo ukuthi lakho ekhaya khathesi ikhisimusi ayisafani lakudala. Abantu sabathatha imikhuba yakwamanye amazwe, kodwa hayi ayifanani ngitsho namhlanje. Ikhisimusi yekhaya ilokukholisa okukhona. Lapha eMelika nje okuqakathekileyo ukuthi livuke litshintshane ngama-gifts, then lisuke lapha liyekudla idina, ilunch kumbe idina. Abanye siyahlangana singabangani, kodwa abanye liyasenzela nje lalodwa ikakhulu isikhathi sekhona. So hayi, ngaphe emazweni ikhisimusi ingani i-commercialized kakhulu, ayifanani naloko ekhaya.
Lapha eMelika baningi kakhulu yini abalinanzayo kumbe balutshwana?
No, abantu baningi abaselebrate ikhisimusi, kodwa beyiselebrate for ama-different reasons. Bakhona amakristu aselebrate-ayo bekwazi ukuthi ilanga lokuzalwa kukaJesu. Then kube khona abasebenzayo nje ukuthi hayi holiday njalo, bebekhona njalo abanye abezezinye izinkolo bakuthatha labo ngenye indlela. Kodwa ikhisimusi lapha eyaselebrethwa sewazibele umuntu wonke uyamelela lokho kuthiwa yi-White Christmas, kulo Santa Claus omelelwayo okuthiwa uvela khona le enopho ezokupha abantu ama-gift through irozeni ichini lapho okomlilo khona. So iyaselebrethwa lapha ngobuningi babo, kodwa njengoba ngitshilo phambilini ukuthi i-commercialized into yakhona, uSanta kumele alethe izipho okutshoyo ukuthi kumele abantu begijime bethenga ezitolo, kufihlwe izimpahla kuzivulelwa abantwana ekuseni ngakufake ngaphansi kwe-Christmas tree. So ingapha isuka ikhisimusi yakhona kube lokuthengelana izinto kakhulu ngesikhathi sekhisimusi.
Umnumzana Busani Ntini, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leNew York ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesikhokhela. Ilanga lekhisimusi elalonyaka belindikindiki ngenxa yokuvalwa kwamanzi lamandla kagetsi, ngapha iningi likhala ngokuthi alilamsebenzi. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni zithi lanxa indingeko zokuthi zithakazelele ilanga lekhisimusi bezikhona, udubo ukuthi leli langa emazweni liduma selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.